Lokhu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani bodube khona ngapho lenjani khona ngapho eAmerica liyaphila kodwa ngezindawo ngezindawo lonke basakazi bama bahle sithandekile bonke ngeke ngicethe. Eh hayi siyabona mphela eh awukhulumayo uLittle Brown ngikhona lapha eMidrand. Eh hayi siyakubona lokho esikubona ngapha eZimbabwe mina ngivile ekhaya izolo bensekhaya ngibonile mina amapolice behamba ngemoto. Awudluli kuroadblock uhamba ngemoto emapolice. Futhi awudluli ungajiya nga-R100 or R50. Yumsebenzi abawaziyo ababekile emgwaqweni. I-roadblock ne-roadblock uhambe njiya R50, R100. Ma uthi awunayo leyo mali imoto yabotho. Ukuthi ibotshelani awukwazi ukuthi abubotshelani ngoba uyabe unamaphepha akwanileyo, ulilayisensi yakho, imoto isemthethweni, konke kusemthethweni, subotshwa. KweZimbabwe lokhani i-corruption yaseZimbabwe aya. I-ZANU PF cabanga ukuthi sokuyisikhathi sokuthi iphume manje embusweni. Sike sifake omunye maybe uzaba lotshintsho. Sike sifake omunye and then singakuvumi kathesi singamaZimbabweni sonke. Ngicelani ukuthi singakuvumi lokhwana okwayenziwa ngomgabe lokhwana ukuthi edliwe nguTsvangirai besithi ha-a kadliwanga lo vota akuphindwe futhi kuvote. Ha-a singakuvumi lokhwana. Lokhwana kwayenzeka lakho mpaka umgabe akuphindi kwenzeke futhi. Singaphinde sikuvume. Mabe ngathi siphinde futhi bengadliwa bethi siphinde kuvote. Ngabe ngifisa ukuthi wonke amaZimbabweni sikumele phezulu whether umshonayo whether umkhalanga whether umndebele whether umtonga whether uyini sisukumele sonke phezulu sihle sithi a thina sakuvumi lokho asisayi kwevota thina sesivotile sokukwanile ipresident le esiyikhethile ewinileyo noma uyine ngabantu abangu-10 edlule umnani kakho ngabantu abangu-10 kumbe edlule ngabantu abangu-5 winile uyabe uwinile anje ibhora ungathi udlala ibhora ungathi udlala ibhora olingawina nge-1 mil akuthiwi ukuthi alidliwanga kuthiwa lidliwe 1 mil udliwe so yena ngonjani lo ongafuna ukudliwa 1 mil sabe kumele ndle evume ukudliwa odliwe idliwe kule game vele hhayi asisayenzi lokhwa okuthi yeye kumele ube lamavoti angaka yini ukuthi uzakwanisa ukubamba ilizwe uphathe izintamba asisakungeni lokhwa thina sifuna ukuthi ungathi udliwe ngabantu abangu-2 uphume esihlalweni anti udliwe udliwe na udliwe vele udliwe ey asilukumeleni phezulu sivoteni ngiyabonga inkosi ukuthi
salubonani salubonani balaleli bezithuthuzelini lo mbuzo la ukuthi kungenxa yani uChamisa esithi yena nguye ongakwanisa ukulungisa izinto eZimbabwe uthweleni yena esibambe iZimbabwe ukuthi lingalungi ukuthi thina esaqalisa le-MGC ngo-1998 kwenziwa amakiyawe uTsvangirai esithi ngiyothola amakhiye okudla okuvala lokuvula ngemva kweminyaka emibili emithathu ukudla kwavalela imali yaswelakala nanamuhla so kuliqiniso ukuthi abantu be-MDC yibo abayenza iZimbabwe yaba wesi yaswela imali yaswela ukudla izinto eziningi zaswelakala ngokuthi bona abe-MDC bafuna ukungena esihlalweni nge-economy so alike limbuzele uChamisa ukuthi uthweleni yena okuyikho okubambe iZimbabwe ukuthi sihlupheke sinthi ngaka sigijima siye emazweni yenasithi yena engakhulunywa la izinto zonke ziyalunga ngenxa yayo.
Hawu sanibonani sanibonani ku-Studio 7 sibonisa nesihlobo sonke esendaweni ezihlini ngithi ube siyazamani ukuthi sibambaneni kwenzela ukuthi ilizwe lakithi lizuke kahle. Ukhuluma ngomkhulu lesifiso sokuthi ube ilizwe liyathathwa emandebeleni kusetshenziswa ibhoda le eyakhulunywa amandebele bewodwa lamashoni ebewodwa ngoba kuyoba nzima ukuthi amashoni asize ngalutho kwizima and siyacela ukuthi lo 2023 bengarobhi bengavotisi abantu abafakudala sizotry ukuthi siyevota ngobuningi kodwa bengarobhi phela bevotise abantu abangekhosi sicela ukuthi namaphoyisa azobe khona abheke kahle ukuthi abarobhi na ngoba lesi sifiso sokuthi manje iZANU PF iphume sikhathele ngayo ayisizi ngalutho okwaye babejontsa kuphela izimali siyacela ukubana manje iphume esihlalweni asisayifuni iZANU PF iZANU PF sikhathele ngayo akungene inye engenayo uthwakazi or MDC sike sizame neyibhinga lethu okungcono
salibonani ku-Studio 7 ndinjani basakazi be-Studio 7 labalaleli be-Studio 7 besicela lisidluliselele umlayezo esizweni sonke kuze amakhosi akithi induna zakithi zonke kuze bonke abaphathelane lesizwe sakwaMthakazi kulo mbuzo ofuna ukuthi sincedise khona cela ukubuza ukuthi inkosi yakithi ifakwa nini igcotshwa nini inkosi yakithi cela inkosi yakithi ifakwe ngokusemthethweni siyacela inkosi yakithi ukuthi igcotshwe ngokusemthethweni lesizwe sibuyele la esasivele sikhona endulo siyacela lisibuze lisizwe ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.